Endabeni zethu lamhlanje lilokhu ebusuku. Unkosikazi Grace Mgabe ukhangelelwe ukuthi kuzamiswa emthethwandaba lamhla kwele South Africa kulandela ukutshaya kwakhe intombazana ayithole isehoteleni labantu bakhe. Uhulumende ucelwa ukuthi ayakhe ezinye izikolo eBrunaberg esabelweni seMatabeleland South. Amadolobho amaningi abhekane lodubo lokusilela kwemali osokusenza ukuthi engenelisi ukwenzela uZulu inhlelo ezijiyeneyo. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Khulumani sizwe Mthokazi Omuhle. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mgabe osanda kuzihambisa emapholiseni kulandela ukutshaya kwakhe intombazana eGoli. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapast 7 ntambama kumakhakazi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilowatt shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook kuVOA Ndebele.